sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla ama-church, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu, ama-traditional healers, sikhangelele labo ezinye inkolo, abezi-Muslim namaHindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uZulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise-Plumtree, njalo besise Chinoyi, njalo besise kule team ebise Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babese Gwanda, abanye njalo bese Urungwe, abanye njalo beqhubeka besiye eMashingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini owenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelela ukuthi iZimbabwe ikhanya sekulodubo ukuthi sithole i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi-10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa, sizama ukuthola engxenye xa singatholi i-2 million ube 2.5 million, ibe yiyo i-contribution evela ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-herd immunity. Sisebenza sichasane le Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu, bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwale abantu ukuthi injections zibe zilutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza layo ngoba khona injections ama-vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari siyabe sesifumene inani leli ebesilikhangelele le-2 million kube i-contribution ye-church.
Lapha liqhuba imikhankaso yini, liqhuba njani kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe-Ministry of Health babuya bezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le-vaccine siyikhangelela esingathi nge-scientific kumbe nge-medical side, kuyini i-vaccine yenzani, inceda njani emzimbeni, njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube nendaba eziningi ezethusa abantu. Ngakho-ke siyabe sizikhangele njalo kuphendula zona ezizinto imibuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama-vaccine lawo esilawa vele e-China afana nalamanye ahlala isikhathi eside, kulabantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonokho? Siyabe kulungiswe ngabodokotela abanobungcitshi ngale ndaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ekubuzwa ngabantu abasesikristwini kumbe esi-Muslim kumbe kwezinye inkolonkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcitshi. Sizathola-ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo, kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi behlatshwe.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi, njalo abantu bazi njani ukuthi liza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yi-launch. Njalo-ke phakathi kweviki ama-team zethu azabe seGwanda, abanye bazaba eMcare, abanye bazaba eChegutu, abanye njalo bazabe beseBridge. Indawo ezehlukeneyo lapho kuyabe kulabantu abakhankasayo.